Inyathelo leli belibuya ngoba nxa singaphinyelisise sizabona ukuthi uhulumende yena ezama ukuzivimbela ukuthi izisebenzi zingabuyi zidimanda ama-salaries ne-foreign currency. So njengoba ethe yena abantu bayabe bebhadala kumbe bayabe bethenga ngama-RTGS dollars, uza kunceda uhulumende ukuthi akwanise ukuthi abhadale izisebenzi ngama-RTGS dollars. Kodwa ngokubona kwami linyathelo elizahlupha kakhulu ngoba ama-RTGS dollars yo esizayo siwasebenzisa ukuthi sithenge ama-US dollars emkambeni leyi kungaba ngama-bureau kumbe ngama-banks. So i-price yama-US dollars iyabe ikhona sibili andobana usibalikhulu esala ukuthi isetshenziswa.
Ngokunjalo kuchera kusho ukuthi abazatholakala bethengisa impahla ezitolo mhlawumbe ngedola lemelika kuyini okuzakwenziwa kibo?
Bengajeziswa kodwa angiboni ukuthi bayafika ngaphi bejezisa abantu ngoba baye bakuzama besithi bona bazajezisa labo abathengisa izimali kodwa asibonanga ukuthi waya ngaphi. Uhulumende khathesi uyaphunga luma nje esabisa abantu kodwa akuna ama-movements esiwabayo ukuthi uhulumende lo u-serious naye efuna ukuthi ajezise abantu kodwa kubonga njengami owakhathesi abantu yasebenzisa ama-RTGS dollars nxa kuyukuthi i-rate langkhona li-stable bengasebenzisa sibili ama-RTGS dollars kodwa engakhwela emkambeni laphana ama-US dollars bayabe sekhweza intengo zawo zilanda ama-US dollars.
Abantu abaningi bathi i-RTGS dollars le esiyimali esemthethweni yiyo esiyimali yeZimbabwe, okulandelayo ikubona sokudindwa imali yeZimbabwe. Ngokubona kwakho kuzathatha isikhathi esinganani ukubana kwenziwe lokho?
Angiboni ukwenzakala ngesikhathini esifitshane esilandelayo. Ngathatha sibili umnyaka uze khonokho kwenzakale ngoba khathesi uhulumende wesabela futhi ukuthi abantu bengaya demonstrator njalo kungasenani ukuthi upresident uke wathe yena uzachaya bonke abazayo kuma-streets kodwa afuni ukuthi abantu bahambe ema-streets. So angibone kwenzakala bona uzathatha umnyaka bebona ukuthi i-project lawo yabo leyi e-market isebenza kanjani nxa kuyukuthi sebelawo ama-US dollars amaninganyana kungenzakala ukuthi baqalise ukuprinta i-dollar laseZimbabwe. Udongo esilalo yokuthi i-dollar laseZimbabwe ngeke lasebenza ngoba asila production enzakalayo lapha eZimbabwe. So leya phangisa ukugukudeka.